So we see card descend about VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 12 kuMbimbitho 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The official school calendar was published by the secretary and has not allowed any school to deviate from it.
So kuqhamuke ukudonselana phakathi kwahulumende lezikolo ezizimeleyo. Kudaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo.
Isilo besibonisa ukuphatheka kabi ikakhulu endabeni yeground yokuthi kayikalungiswa langendlela abantu emathebeleland abaphethwe ngakhona lokho esingakuthi ngolast emzini marginalization. Isilo besikwazi konke lokho.
Inkosi yamaZulu, isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekizulu usekhotheme. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leMbongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Njwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bubhubhe abantu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhu i-coronavirus ifikile kuleli, sebephose befike inkulungwane lengxenye 1,400. Asebefunyenwe belawo sebekunkulungwane ezingamachumi phose amane 36,300. Abenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association bathi lanxa abongi beqale bemadolonzima ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngoba bengayithembi, abanye sebesiba lesibindi sokuhlatshwa ngemva kokubona kungelalutho olubi osolehlele labo asebehlatshwe uhlelo lokuhlaba abezempilakahle lezinye izisebenzi ezimqoka ijekiseni elungiswe kwele China luqale kumaviki amathathu edluleyo, njalo inani lalabo abavuma ukuhlatshwa lilokhu liphansi. Khathesi sokuhlatshwa inkulungwane ezedlula ezintathu 35.9 kuphela. Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kwahulumende lezikolo ezizimeleyo phezu kodaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo, abazali abalabantwana abafunda izikolo ezizimeleyo bathi bafuna uhulumende ayekele izikolo lezi zisebenzise ikhalenda eyehlukileyo kulaleyo ayithule kuliviki. Besithi abafundi kulezi izikolo bebefunda ebulenjini ngoba zivuliwe kusukela ngozibandlela. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokuvula izikolo mhlaka 15 Mbimbitho, lo-22 Mbimbitho asiphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Besithi ababo abantwana bebevele befunda ebulenjini kusukela ngozibandlela. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi ukukhitshwa kwekhalenda kutsho ukuthi izikolo zonke elizweni kumele ziyilandele.
The official school calendar was published by the secretary and has not allowed any school to deviate from it. If there was any online learning taking place, it can still continue as the school calendar published by the
calendar ekhitshwe okusemthethweni umabhalane ayivumeli izikolo ziphambuke kiyo. Nxa bebefunda ebulenjini bengaqhubeka njengalokhu ikhalenda ekhitshwe umabhalane.
Umzali olomntwana ufunda esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende, unkosikazi Sukoluhle Ncube, uthi abavumelane lalesi sinqumo.
Uhulumende kumele ananzele ukuthi ama-private schools ade senza ama-online lessons. Ngakho kunzima ukuthi sivumelane lokuthi izikolo zivulwe. Abantwana badinga ukuphumula, ifees sibhadele. Ngezinye indlela sikubona kungcono ngokuthi kuyehlisa amathuba ukuthi abantwana babanjwe umkhuhlane we-COVID. Thina sikwazi abantwana bevala mhlaka 31 March, njalo sihlangabezana le-holiday, okutsho ukuthi kumele bakholise ikhefu labo lawo.
uPride Mzinja ongumfundi esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende uthi lokhu kuzakhama abazali emalini.
Thina njengabantwana bama private schools sesibonile ischool calendar ekhitshwe government. Le school calendar sivumelani layo sibili ngoba thina sangezama ukufunda saqhubeka silokhu esifunda even loba kwakule lockdown. Asizange savala isikolo njengama-government schools. Sokuzaba nzima for abazali bethu ukuthi becabangele iphambili like izimali ze-transport, becabangele izimali ze-school fees ngoba i-school fees ziyadura. Plus ama-Easter holidays athi sesihamba kuma-Easter holidays manje kukhanya asibahambi sesizahlala lokhu esisesikolo.
UNkosikazi Sanele Dube umbalisi esikolo esizimeleyo uthi kuqakathekile ukuthi umntwana aphumule.
Ikhalenda le ekhitshwe nguhulumende ekuvulwa kwezikolo lokuvalwa kwazo siyibona inde kakhulu kubantwana laba esibafundisayo ngoba singakhangela thina sukusela ngoZibandlela izikolo bezivuliwe. Kungakho uyabe usubona vele ukuthi abantwana sebediniwe, kungakho vele ikhefu liqakathekile kubafundi ngoba umntwana yathola isikhathi sokuthi aphumuze ingqondo laye akaphumule. Kodwana nxa uhulumende engathi lathi kade sivule ekuqaliseni kukaZibandlela siqhubeke size siyevala ngonhlango lamboni ngani isikhathi lesiyabe sesiside kakhulu ngoba abantwana phose basebeseklasini for isikhathi esingaba ingxenye yomnyaka almost 6 months belokhu beseklasini bengela ibreak.
Umphathisikolo wesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo owesabe ukuthathwa ilizwi njalo okhethe ukuzibiza ngokuthi nguSibanda uthi balokhu bephakathi kokukhulumisana lohulumende mayelana lokuvula izikolo. Uhulumende wethule umbiko wokuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abazavula mhla ka-15 Mbimbitho kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izolo uhulumende wethule omunye njalo umbiko ovela kunobhala wogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisang Thabela exwayisa izikolo ezizimeleyo ukuthi zilandele isinqumo esithethwe nguhulumende ngoba zingayekela ukwenza njalo ulakho ukuzivala. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla lezanu-PF selisole amazwi kamnumzana Nelson Chamisa awethule kuthange kumbiko wakhe omqoka lisithi atshengisa ukungakhuli kanye lokusilela kwesithunzi sokuba umkhokheli. Ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla, isikhulumeli sebandla lezanu-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe umnumzana Chamisa ugcizelela ukuthi amalunga ebandla lakhe azatshengisela njengalokho akwenzayo ekupheleni kukaNtulikazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa uthi ibandla lakhe lihlonipha umthetho ngakho lokhu kungenzakala liza kuthiya ezandleni zamapholisa. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa uthi labo bayawasola amazwi kamnumzana Khayamoyo.
Ukuthi umnumzana Simon wephonga uThamando engazokala ukuthi uthele umuntu omdala nje wethuswe nje ukuthi uPresident Chamisa wabonakala ekhuluma labantu njalo lokuthi nxa usukhangele abantu asebelalele uhlelo lukaPresident Chamisa alwenzayo kumbe singathi inkuthazo ayenzayo sebebaningi kakhulu kwi-internet ama-views kukhanya ukuthi bona bethuswa yikho lokhu kathi uthi kanti kungani abantu beZimbabwe bethanda uPresident Chamisa besala belokhu bemlalela ngendlela enje. I-MDC ekhokhelwa nguPresident Chamisa imanyene iqinile sibe labona izolo futhi besemhlanganweni we-Broad Alliance ukutshengisa ukuthi amalunga aku-MDC kaPresident uChamisa i-MDC Alliance lokhu esaqinile akhanya aqinile siyaphambili siyabona ku-internet emalangeni amalutshwana adlulileyo sebebaningi abantu ababuye bezozikhulumela kodwa ukuthi hayi mina bengilokhu ngingakajoyini ibandla le-MDC kodwa kusukela namhlanje sengijoyinile ngoba bebona ukuthi hayi bo and laba sonto abathengwayo ngabantu abazibuyelayo kasibafake ku-TV kasibenzini bayazikhulumela bebodwa belaphana ngoba bekubona ukuthi iZimbabwe entsha njalo eqinileyo ivela njalo ibuya ngokukhokheli bukapresident
uthi njalo kungaba lokutshengisela amapholisa yiwo azaphatha lolu daba. Ungathi lokhu yikwethusela yini?
Ngihlala yenza phela le ZANU-P PF sakukhuluma thina ngo 2018 khandekile ukuthi zano ingaleso sikhathi yathatha imali ekwana 6 million United States dollars eyayifaka iceleni ngeyokubulala iMDC kathi khangela sandekile abantu bayakwazi nabalali bayakwazi ukuthi izano yiyo elamapolisa athatha impahla zeMDC azinika uMonzura bathatha ama MP ka president chamisa abantu bakhe beParliament abanye banika uMonzura bathatha imali efanele inikwe ama MP ibandla ukuthi lama MP amangabafaka lapha khangela udaba luka Dexter Ndunu wechegodi ukuthi izithu wayeyakhuluma ukuthi uDexter Ndunu ayisiyo awinye election kodwa sesithi yena uyofanele eParliament kodwa ukhona eParliament wenziwa izano angazi ukuthi one space sokuxoxa ngezano sizingasixoxa labantu abazimthetho kumbe abalobuntu phakathi kumbe abalazinto abangazenza kumbe abazikhulumayo ezifanele zilalelwe uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukuthi akulanto yezano elalelwayo ngoba abasiza plamthetho ngaba kukhulu ukuthi kulomthetho ukuphila kwabo yikho lapho okufanele indaba ibe khona ukuthi kathi kuseseqondile yini ukuthi sikhulume ngezano lezenzo zayo sengathi sikhuluma ngebandla le-ANC eSouth Africa kumbe sikhuluma ngebandla elibusayo eBotswana hayi kuthiyene
lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inkosi yamaZulu isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu usekhotheme. UZwelithini obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lambili 72 ubeselesikhathi elwisana lomkhuhlane wechukela. Ube yinkosi okweminyaka edlula amachumi amahlanu 57 kulandela ukukhothama kukayise uSiphren Bhekuzulu kaSolomon. UZwelithini wazakala ngokuvuselela amasiko amaningi afana lomhlanga lokuxazulula inkinga zelizwe ngembizo. Ngomnyaka ka-2015 kwaphuma imbiko ethi uZwelithini wathi abokuza kumele basuke kwele South Africa okwabangela ukuqhamuka kodlakela olwabulalisa abantu abayisithupha. Kodwa inkosi uZwelithini yathi intatheli izindaba zagonqomisa umbiko wakhe kwazwakala ingani utsho njalo yena kungayisikho ayekukhulumile. Wayesazakala ngokusola ukuphathwa kwamaNdebele eZimbabwe lodaba lwegugurawundi. Uchiye amakhosikazi ayisithupha labantwana abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 imininingwane yemfa yakhe lokufihlwa kwakhe akukaziziswa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Nqabutho Mabena owake wahlala phansi ekhulumisane laye ngendaba eziphathelane leZimbabwe.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community in South Africa siye sakhuluma lesilo sekunesikhathi nje sihamba sisiyaxoxa nesilo ngokusihluphayo lana eSouth Africa kanti ke lokuhlupha ekhaya. Isilo besibonisa ukuphatheka kabi ikakhulu endabeni yeground yokuthi kayikalungiswa la ngendlela abantu eMathebeleland abaphethwe ngakhona lokho esingakuthi ngolwasemzini marginalization. Isilo besikwazi konke lokho yikho ke besifisa ukuthi nga indaba leyo yalungiswa abantu beZimbabwe abaseMathebeleland lamaZimbabweans alapha eSouth Africa bahleli kuhle abalapha eSouth Africa wayevumile ukuthi uzoncedisa ukuthi balungiselwe amaphepha. Yikho ke thina simkhumbula ngakho ukuthi ubezimisele ngendlela esasixoxa naye ukuthi ancedise lapha nelisa ukuncedisa khona ukuthi impilo zethu zithuthuke.
Kwabe kwaba lesikhathi lapho inkosi yethethwa icala lokutshotshozela udlame kulabo abokuza. Singathini ngalolu daba ikakhulu sesikhangela ukubana wayengumuntu onjani kudaba leZimbabwe?
Yebo ye, kulamazwi aphumayo ngo-2015 okwagcina kuthiwa yiwo amazwi ayenza ukuthi silo kumbe ayenza ukuthi abantu abeSouth Africa kumbe amaZulu batshaye abantu bokufika esingathi ngama-migrants esikunanzelelayo ukuthi ngaleso sikhathi ngo 2015 loba isilo sakhuluma lawo mazwi ukuthi abantu kabahambe singazange sikuthole ekuqaleni yokuthi waye wakhuluma kutheni kodwa sithe sesilandelela sabona ukuthi ukuchaya kwabantu kwaphuma kumbe kwasukela efemini eseThekwini lapho abasebenzi baleyo fem babe ku strike bathe beku strike umkhathi wathatha abantu abanye emgwaqweni ukuthi bangene indawo kumbe isikhundla salaba kade besebenza yikho kwenza ukuthi wasekuqala ke ukuthi abantu bechaye indawo othwa isiphingo eDurban siyananzelela ukuthi ngo 2019 kuthe nxa kuqala umsindo eGoli sagijima sahlala phansi lesilo isilo sasivele sibize abanye abakhokheli bama organizations kanti ama migrant organization abahlala eThekwini bezama ukuthi kulungiswe indaba yokuchaywa kwabantu ukuthi abantu kabahlali kuhle yikho lapho ayenika khona abakhokheli labo ebanika induku ethi induku yokuthula intonga ngolwakithi lami ngayithola leyo ntonga elokho ngidlayo into engiyithanda kakhulu
umnumzana Ngqabutho Mabena umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg Live Talk namhlanje sikhangela udaba lejekiseni ye COVID-19 vaccine elokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakweTunisia usebuphe abantu abedlula amajumi amahlanu abasebenzisa ubulembu bokuxhumana ekulobeni indaba ezithiyeneyo ezinjengokuthengisela emigwaqweni. Lokhu kwenzakala sekule minyaka elijumi kulandela udlakela olwaginqula uhulumende olwaziwa ngokuthi Arab Spring. Abantu kulelo lizwe bakhala ngomnotho obhidlikayo langokuncindezelwa kukazulu uhulumende.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya zonke izabelo zelizwe lakhe ukuthi zibe sesiqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo leminyaka elithumi lathoba mnembili 18 kusiya phezulu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela kulomkhuhlane kusukela mhlaka 1 kuNkwenkwezi. Embikweni awethule izolo umongameli Biden uthe njalo ngokusebenza nzima kahulumende wakhe kusiyaphela uNkwenkwezi elemelika lizabe selinamajekiseni ayenela umuntu wonke kuleli lizwe.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlengi zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kodwa akuje ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshe khonapho khonapho. Kuje ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
Umnumzana Biden ucele njalo uzolo ukuthi alandele iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane efana lokugqoka amamask wathi kungenziwa njalo umkhuhlane lo wehle kakhulu abantu bengavunyelwa ukuthi babe lembuthano emkhulu labo lemdeni ngelanga likazivuse mhla ka 4 ngoNtulikazi.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus.
Ngiyalithembisa ukuthi ngizakwenza konke okusemandleni ami. Angisoze ngiphumule size silehlule leli gciwane. Kodwa ngidinga usekelo lwenu. Ngifuna lidlale indima yenu lani njengezizalwane zeMelika. Ligqoke amamaski njalo lilandele yonke imigoqo. Lihlatshe amajekiseni. Sineza lokhu sibambene. Sizakwenelisa ukunanza ilanga likazibuse sihlangene
and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Ukuhlaziya amazwi kamnumzana Biden undongamele inkomo oxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Jerry Taylor Jackson.
Ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi batholela uMajekiseni la njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole. Ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokho kunikeza ithuba labo abalesifiso sokuthi bawathathe lawo Majekiseni nxa kuyukuthi ayavikela umkhuhlane, ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo eminingi kakhulu. Njalo ngeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle labantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu, kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi etshiyetshiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka beziphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane, wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu bubelo, ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzana uBiden ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka amamask. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane weCOVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile. Umkhuhlane usasekhona, mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi sigqoka amamask yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle, ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu mpela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza kahle uMnumzane lapha mpela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokhu kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ububelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavule amabhizinisi, njengoba kuyenza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu obazovunyelwa ukuthi bahlangane ngukholiswe njengenjwayelo eminyaka edlileyo. Ngibona kuyinto enhle, kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenzeka futhi ukuthi kubuye kuvalwe futhi, ngoba sibona abanye lapha sebehle bagijima bathi hayi ungasagqoka imask. Ngibona ngathi asonto enhle leyo.
Lo umnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Okwamanje wathi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika obona ngokudlelana labanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken uthi iCrimea yingxenye yelizwe leUkraine. UBlinken wethule lokhu ekhumbuza umhlaba wonke jikelele ukuba sokuleminyaka ezikhombisa eleRussia lahluthuna ngenkani neyisabelo sakwaleUkraine. Uthi kubi kakhulu okwenziwa ngeleRussia elokhu likhahlameza abantu abahlobo lweCrimean Tatars labanye abancindezeleyo kulelo lizwe. UBlinken uthi sesifikile isikhathi sokuba eleRussia lisuke empumalanga yelizwe leUkraine likhulule bonke abantu ababotshiweyo, livumele lokuthi kube lokukhululeka kukazulu elizweni lokhu ejikelele. Uthi kasuze zesulwe izijezo zenoto ezesitheswa eleRussia ngaphandle kokuba ilizwe leli lisuke kweleUkraine. UBlinken uthi elemelika kalisuze livume ukuthi ingxenye yakweleUkraine ithathwe ngenkani ngeleRussia. Ilizwe leMelika lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa komkhankaso weCrimean Platform ojonge ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokunye okwenzakala empumalanga yakweleUkraine, okunjengokukhahlanyezwa kukazulu, ukulwisana lokwenziwa ngeleRussia ukuvikela ubuZulu, ukubisela umbuso kaZulu njalo lokuthi kususwe ibutho leRussia empumalanga yalelo lizwe. iCrimean Platform izasungula okusemthethweni mhla zingama-23 kuNcwabakazi lonyaka. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuvikela abantu abakhahlanyezwa kweleUkraine lokuthi kube lombuso ogcweleyo okaZulu empumalanga yakweleUkraine lelizwe lonke jikelele.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leMbongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Jwane. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sekani insizwa edabuka etsholotsho eleziphiwo ezineni nanku ungumlobi wengwalo abe yimbongi njalo abuye abe ngumculi. Lisizwa ithi iphakathi kokupheka idlaladelayo lesibili kanti njalo ilolonga olunye ugwalo lwayo.
Umsebenzi wokucula wona ngiwuqale ngesikhathi se-lockdown lapho engiye ngathatha isikhathi ngacabangisisa kabanzi ukuthi izinkondlo engizibhalayo zingafika kanjani ebantwini. Ngasembona ukuthi ukuzifaka amachacho kungenza ukuthi zilandelwe kakhulu ngabantu ngoba zizabe sezinongiwe zaba lokuthathekisayo.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalolunye ezigoqela ethi eyomndeni ayingenwa, isililo sentombi kanye lethi unemfihlo.
Kuze kube nini singabathunjwa na sithuleleni makhaya esivele abelele bona izinto zasala sikhiloze kwezinyoni sihlele ezitakweni zibona izikhuze singake sikhala singesisiwe siyafanisibini. Sifakabilo komkhoba sifucwakasani singekhebele kubani umhlaba wonke sijikele ngoba wena uthule zibili kawutsho lutho loba sesidontela nikahla ngawe uthuleleni nkosiyohla.
Uthenga ingwalo lamadlalade yakho Dube bakuthola njani?
Itholakala ezweni laseSouth Africa ngakho ke imisebenzi yami itholakala khona. Inombolo zami zocingo zithi +27 62 651 3392 lapho nitholakala khona kuWhatsApp lakuma calls.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingakutshiyela abalaleli ukuthi nje ngicela lingisekele ngokuthi liphakamise umlobi wenu umculi wenu ngemisebenzi le ayenzayo ukuphakamisa lina.
Uphuma ke enkundleni ubhekani Dube ngale.
Bangitsheli ngithule ithiyo nitshayela abadala umculi wami ukuze umbi wami athetha ngokuthiwa nguthiwa ngobenziwa edlalweni lababani e-Afrika bafikile basigila bangakabethi abatimbi yakothi behlushwa besezweni labo lokudlalwa behlushwa yibo bathumeza umhlaba wonke ufakizayeka njengenkomi kokola bonakala ngokuba amabhudukizayeka
sengakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kukahulumende lezikolo ezizimeleyo phezu kodaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo. Inkosi yamaZulu isilo uGodwezwe Lithini kaBhekizulu usekhotheme. Kuhlelo Woza Friday namhla besilembongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Joane. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.